Digamos, pasa, no una de los gambas intercalé es caben es Chile, es caben sobuchaba toba chaban nimba, abantu abambanizan. Nina un cusan, nina uvalo, vama pote, nina uvalo, vama pismus. Si tolu taban toba chaban nimba, inzuzo kate ben lai, vese ben zalapana. Ikune si keli, ikune si mbindu zole. Owe nageleo, na loko, tune utaba toba chaban nimba, vese ben atatolu gokusa, aba satholi ukuthi batholi indlela yokuthi bayezibhedlela bayethole imithi nxa begula bese bengasenelisa ukuthi bathole ukudla bese bangasenelisa ukuthi bahambe isikolo. Konke khonokho kwenze ukuthi bakhahlazeke emoyeni, kodwa ngithemba ukuthi njengenhlanganiso besizama lathi ukuthi sisebenzelane nabantu abasha, sisebenzelane nabantu abaningi ukuthi konke lokhu kungabahlukuluzi kakhulu abantu abasha.
Bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni.
Ayingobulawayo, ingathi khona ilengaza ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu. Sinalogaza lelesithi i-biomedical, lapho kade sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso, ngikhalenye inhlanganiso kuthiwa yi-TIBA, ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-test, i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lalesithi i-RDT. Then khonapho futhi ku-biomedical sithi thina sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imibheda, zithole imithi. So olunye igatsha lethu ngolwe esingathi yi-social response, lapho esikhangele khona senze umsebenzi lo esingathi yi-psychosocial support, ukuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi njengoba bedidekile kangaka bathole uncedo. Khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla, sibanceda ngakonke lokhu ababe kudinga nje. Then sibe logatsha esingathi ngole behavior change, lapho sikhulumisana nabantu sibazisa ukuthi kanti i-COVID-19 kuyini, kanti vele i-COVID-19 singayilwisa njani, kuqakatheke ngani ukuthi sigqoke amamaski, kuqakatheke ngani ukuthi siyenze lokho kuthiwa i-physical distancing.
UZulu koBulawayo, ikakhulukazi abasakhulayo bakwamukela njani inhlelo zenu?
Abantu abasha siyababonga kakhulu, ngoba ngathi basukumele phezulu. Ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso basukumele phezulu abantu abasha bavolontiya ukuthi baphathise lapha nalapha nalapha. Abanye abantu abasha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu bathi baqalisa la ukuthi bakhankase. Ngiyakhumbula futhi bakhona abantu abasha elobhemula abasukumele phezulu bathi sebebona ukuthi hey, bakhona abaswela ukudla, bakhona abaswela lokhu nalokhu nalokhu, but njengabantu abasha kahle nisisukume sincedisane khonapha nje khonapha emphakathini. So ngathi mina abantu abasha basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19 ebulala, nje ukuthi likwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njengayenko obulala kube ngumsebenzi kubi olula kakhulu.
Sigqiba ingxoxo yethu, bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubontanga.
Kubontanga ebantwini abasha engingakutsho ukuthi hheyi madoda namantombazane, into leyi esiphakathi kwayo idinga ukuthi abantu abasha basukumele phezulu, abantu abasha bakhangele, bazikhangele bona, bazikhangele phakathi. Bengameleli ukuthi khona uncedo luzavela e-America, uncedo luzavela e-Britain, uncedo luzavela, kodwa bakhangele ezikhangele njengabantu abasha ukuthi hheyi, siyakwanisa ukuthi simelane lo mkhuhlane we-COVID-19.